Ilizwe leZimbabwe lilogatsha olubizwa kuthiwa yi-ACC, i-Anti-Corruption Commission. I-anti-corruption leyi elugatsha olukhangele ukuthi ubugwelegwele obuba khona elizweni kube lamanyathelo athathwayo ukwenzela ukuthi buphele. Lokhu bekusobala ukuthi nanku-ke sekubuye kwavezwa okulobufakazi obusegcekeni, abantu bezikhulumela ngeyabo imilomo bengafuzwa, amagama bengakhulunyelwa, kodwa bezikhulumela bona ngokwabo. Sekubuye kwalethwa phambi kwabo esithemba ukuthi laba sebekubonile, ngoba udaba lolu sikhuluma ngalo ludaba olusegudwini, udaba oluselubonwe nguye wonke umuntu, ngisho kanye laye umongameli. Usekubonile lokho, so bese kulong overdue ukuthi baphawule, bakhulume, batsho ukuthi bona baza kuthatha njani lokho. Kodwa-ke bekufanele ukuthi kube le nyathelo abalithathayo elitshengisela sobala ukuthi ugatsha lolu olwafonywayo olwe-ACC lugatsha olusebenzayo, ngoba ukungasebenzi kwalo kahle lona lule signature ku-AU, lule signature ku-SADC, lule signature ku-United Nations, kuyazokutshengisela sobala ukuthi ikakhulukazi njenge-SADC yona engumakhelwane, kuyakutshengisela khona ukuthi ikhomishini eyabe ingahloniphi i-signature noma izivumelwane efanele ukuthi iziqondise. So okuyinto eqakathekileyo ukuthi i-ACC itshengisele ukuthi iyi-department esebenza umsebenzi weqiniso.
Uphenyo osoluvuliwe lolu Dube singabona luphatha umongameli Mnangagwa yini njengoba ekhanya ethinteka laye kule filimu?
Angiboni lusiba khona uphenyo oluyangaphi kumongameli, njengoba esesiyi-sitting president, njalo singakhohlwa ukuthi upresident uba le immunity kwezinye izinto ezabe zisenzakala. Kodwa-ke nxa kuyukuthi sekusiya ngokuthi umthetho usebenza njani, uphenyo oselungenziwa lugatsha luphenyo olungenziwa bebe sebebeka, mhlawumbe nxa esephumile esitulweni engasese ngumongameli, yilapho eyabe i-immunity yakhe iyabe ingasekho, kule mvumo ukuthi sebengenelisa ukuthi bambize enkantolo, njengalokhu esikubona kusenziwa Donald Trump ukuthi uthe engasekho esikhundeni bambizela amacala ayenzayo. Yinto ekhona emhlabeni ngisho labo Jacob Zuma, izinto ezikhona esiye sazibona ezifana lezo esizithoyo ukuthi, kodwa kwakathesi sesi-sitting president angiboni kusiba khona uphenyo olungaba khona kumongameli.
Imisebenzi yenkohlakalo echaywa sobala kule filimu ingaqedwa njani?
Inkohlakalo efana lale esiyibonayo ukuthi iphele, akudingi ukuthi kukhulume umuntu ngomlomo, kodwa kudinga ukuthi kulandelwe i-constitution eyiyo eqondisa zonke izinto ukuthi izinto fathi zihambe njani. Ngitshelwa ku-judiciary kucacile kusobala, ngitshelwa ama-political parties alayo imithetho ukuthi nxa umuntu etholakala ebandakanyeka ezintweni ezifana nalazana lezi esikhuluma ngazo, eze-corruption zana lezi ezobugwelegwele ezikhona, kufanele ukuthi aphathwe njani. Okuyinto engadingi ukuthi sikhume ngomlomo. Into eqakathekileyo ukuthi ilizwe lethu alilandele into ekhona ku-constitution, into ekhona ku-judiciary, konke lokho kuzaphela. Kodwa ezonke ezinqa ukuthi kungalandelwa kuzakwenza ukuthi ubugwelegwele buqhubekele phambili, lokhu kusenzakala ngoba babesazi ukuthi ayikho into engenziwa. Umthetho okhona ku-constitution awufananga ukuthi usegregate usebenzele abanye abantu thize but ungasebenzeli abanye abantu. Wonke umuntu oyabe eyisizalo lesiZimbabwe izoblit ukuthi nxa engabe wenza into engekho endleleni, ingalo yomthetho futhi ihlangane laye, isebenzisa imithetho sisekelo owavunyelwana ngabantu beZimbabwe bonke.